Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani suluga ndaba wala mwela msakazweni we studio 7 mwelosi tatu mshazi u 1 tuligazi 2020 mwo Chris Gande ndabe nize tulamsha anji inani labalekigwane le coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa likubeka loku likansa ngemva kokutholakala kwabalichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate nabantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli ethethe singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuthiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa u-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kule South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalichumi lasikhombisa belalo izolo. Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba belegcikwane leli na, kulabalichumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalichumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana, ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Niso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba izolo, umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngokukhangela ngo-2016 saqoqa abantu batshengisela. Baba lempumelelo eningi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje singakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi-announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli ethethe singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela lokuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe, lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. We will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizawuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunyweni somthetho esithi singathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturb abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhethi ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngalesi sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adresse inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza nenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, ama-students, ama-vendor, ama-windi, ama-driver, ama-kombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza layo. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sincusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe ayemangakuhle, ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu etajamuka sesijikile, ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Isisindo sedola leZimbabwe izolo sikhithikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangela ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo oleForeign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha, $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu, $63.64. Emkambo wensitha, iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu, $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009, umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona khathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZim dollar kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57, khathesi si-63.74, engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi le fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar khathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha i-black market?
I-black market ikhona ngoba i-US dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu. Ukuthi abalifunayo ikakhulu ku-productive sector abayitholi i-US dollar. Yikho bezinikele ukubhadala ama-Zimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge i-US dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali eningi eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction, i-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilakuthemba elokuthi izasebenza isikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibona kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwean dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama-shops ayakwanisa ukuthi athathe lawa maZimbabwean dollars awahambise e-bank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ukuthi athenge esebenzisa amaZimbabwean dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuga ngokuba lama-price aphansi nxa usebenzisa i-US dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable hathi ukwalela umuntu olamazim dollars ukuthi kawathengi esitolweni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PFF lizakwenza ukhetho lokudinga umgcini sihlalo wesigaba sakoBulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi leAfrica e-Confederation of African Football kumbe iCAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo ye-AFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Nalibalaleli njalo linjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzozithwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dola of Zimbabwe nothi amabhondi seqalile sona ababebhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo njengami ngadliwa ama-trillion aleso sikhathi imali zamayigcwalisa ibhenki imali ngenye imali yami yafela ebhenki azange ngibone yalisisenti sona bemali lezwa kuthiwa ayalekela ingqondo sishiwazo kudlala ingqondo zabantu manje yekela impete elifake ezimali zoshapa ziya espaso qala esenye imali manje expire alirivesi ukuthi inikeza abantu imali zangale imali engenayo selithi damuntu udlile hayi. hayi ngezinjalo ungani kudlala amakhasi bese idlala amakhasi ngesikoti ngebank hayi mawuthi amakhasi lifana njengozelezo
yeso libolani selibolani basakazwa ngasuthu 7 linjani athi siyaphila ngomusa kaNkulunkulu ya ngiyalishizela impilo enhle ngoba nathi nezitshela indaba ezizwakalayo nothi ezizimbobe ezizitshela mbanga ngidlulisa ibasela ma ngoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa mina ngapoliti khona abantubana ubhajiswa umsayo ukuthi kakhula liqiniso-ke usazonkezia into engiza ngiziqinisa ngithi khona abantu sazibasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi a abake bezinuke mani bethenele ukusupporta abantu bempumalanga la bekubana ngabasincedi ngalutho basifula ngebhuku rawoni ngane somusa kankulunkulu ngane abandela kazisekho kodwa kweziphambili ngochamisa chambe phambi ngochamisa bathiya ngochamisa abajoyine ibandla lakomthokazi bethane lento zezithonelezi kanti futhi lina mandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo a nani bakithi ake livula mna inkophe noma izolisifa abalandaba kwezilongo kulitshona hhayi bo ake sishiyane lokusaphotha ntu bezipumalayo sesidiniwe thina kabo manje angizwa amazwi ngatshoa bengisele amazwi omla manje akhipha kwalokho ngizama ukuphuma amazwi ami kodwa kuyazwakala ephuma ngamkwazi khona kwenzakalani kumbeni hhayi akulandaba
injani basakazi abahle abakastudio 7 ye hhayi siyazizwa izombangazwe lezi ezihamba phansi siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esishoneni wona esilwa wodwa uthamisa lo mnangagwa into eyi-1 yamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kunento abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uthamisa ube liloya likamnangagwa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebheleleni uthamisa kwathi umgabe sezakufa wahamba kwakuthamisa kwakumgabe le wafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe yokuncindezela abantu besindebeleni mina endlini engihlala khona lama abantu abavota abangu-9 vele ngeke bezibe emgcobhe phansi uthamisa wento elikhuluma ngayo kalakata umuntu ole-tribalism vele amvotele kakhohlwe kathi lakhipha amavota awu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna i-9 city zethu iziyale ezazikunkomo leziya izenzo izifunayo vele singasakufuni yokhwaya kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni eseshulwayo ukuthi ayenze imali eseshulwayo ukuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha izithupha zokudiza lezi ezishoneni lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengakanani abakwazi abakwenza baphonga ukuvuka besenza izinto imali zabo phonga ukuvuka kukhandwa amaphepha beseshilwe ukwenza izinto ezihlonishwa ngamanye amazwe kuthiwa ngabantu abakhokheli abantu besishoneni vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke ukhokhelwe yilaba abantu abanjiswa abantu abangana-order thina sivoteli vele yena uthamisa wangikhona kakhohlwe umthwakazi la thina sifuna ilizwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesi asithiye sifundiswe ngoyesemkhulu umgaqo ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etabloku esenze idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliloya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele vice president katswangela iqiniswa libeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli lamakhalanga akhokheli kula bantu abalengqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna imthokazi ebe yedwa vele asafuni lokho kwesishoneni lokhu tshontsha imali abantu abatshontshe amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha abananihloni bathi abantu babanika 75 US abantwana babantu abatshona belinde abantu begcina izimpilo zabantu bona betshontshe amabhiliyoni sekathi sebetshontshe izimali zama-health organization yizo abazitshontshe abangazo lokhu bekuqanjwa ye kule namba enjeinamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu ngapha bevale i-indastry abantu bengahambi kuhawulisa abantu baphume labo mnangagwa labo abake bephume abantu besishoneni ke sibone omunye umhlobo ngiyabona
sanibonani studio 7 hhayi kunzima kunzima izibaphe manje ayihlaleki ayihlaleki badala kunzima sibili kunzima basakazi bami asazi ukuyaphetha ngani makunje abadala bathi siyacela ivuthi siphelelwa la ngamagama okukhuluma ngalokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ngiyabonga iselufane ngundlovu lami kunzima basakazi bami lokhu engiyalibingelela hlalani lisiqhubela njalo izindaba qhubeleni izindaba kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo kunzima lokhu
basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID ye umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu ngoba uhulumende laba abantu alokhu ebabuthanisa ukwarantayini bengahlolisiswanga bengahlolwanga njalo bengela social distant and qondileyo khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga ukwenza kwakhe asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo njalo kuma-quarantine bathole i-social distance enhle ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukuthesta kwakhe hayi ayisikho esikukhangeleyo thina sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokutesta kodwa hayi kakwenzi lokho njalo kubuhlungu kuthi abantwana bezimbabwe ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa akubonakali ukuthi imali zihamba njani inanxa singazizwa zingena ziphiwa kodwa ukuthi zisebenza njani benza njani kunzima so uhulumende hayi akabambe indaba le ngendlela eqinileyo indlela enhle ngusibanda
sanibonani bantu bakithile njalo ngezindawo hayi siyabona leli hlazwe lenzakala elizweni lakithi leli hayi mina ngiyamangala kuyangimangalisa loku okwenziwa ngabantu bezanu PF loku okwenziwa ngumnangabo kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu ezibheka abantu uyala ukubhadala amatitsha lamanesi kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnangabo abantu babhekane nomkhuhlane yena ubhekana nokutshontsha vuka nje manje le mali ayitshontshayo kube ngamanje yiso isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnangagwa kube nga ubonisa ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso kube nga uthethele imali ayitshontshela uZulu wabo wabathengela ukudla ngayo ngoba yimali yabo ayitshontshela bona vuka nje leli khehla leli uJonathan Moyo ube ngasikhuluma kanje kusejele kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo kube izakhi akusiwe ezani PF kube ngasikhuluma iziphathamandla zezani PF ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantinta kube nga izakhi iyaweza umsebenzi ngoba amasela aweza uPF asigcekeni ayaziwa bonke bayaziwa A to Z abatshontshayo sukusayeleni umnangagwa ozibiza ngopresident mina kube umnangagwa ngilamafoni wakhe bezongifonela live ngikhulume laye ngoba vele kakuso president uzibiza ngopresident umuntu ongcolileyo aso president lwa angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo
lawo ngamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zingene ezitaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye abaqoqe lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-transitional authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo amazwe lawo mabili aphinde avumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni we-rali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye hayi, lapha baba mnumzana, mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we-South eTexas kusiya lamaye ama-states la ngapha e-South. Umkhuhlano lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe, kodwa kuvalwa kokona kakubonakali ukuthi kuvalwe emhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlwe liyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then-ke kwazokubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela, sebehlangana, sebekhulumisana, besenza konke lokhu bengela lama-maski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesingkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha e-Texas sekusichaya. Kuyachaya sibili, ama-numbers zethu ayakhwele kakhulu emadorobheni lamathathu, i-Dallas, Houston, le-Austin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa, kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo, mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamele ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo, wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibobona ababakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe, ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. So ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela, kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana ikakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi ingxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba litshumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba phose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.